leli
lingathi litsha ngithi ngoba asilale thuna leli khefu October President Day. Kodwa-ke leli khefu elibonakala lingathi lihle ngoba likhefu lapho abantu abamakhona bakhangele izinto babheke emuva babheke phambili, mina ukubona kwami.
Manje nxa uqathanisa lekhaya ubona ngani kungaba lekhefu lokunanza omongameli opresident eZimbabwe kwamunye umnyaka kwela kusasa?
Angazi njalo ukuthi kumbe kungaba khona into engaba njalo ukuthi kuthiwe khona ilanga likapresident. Ngingazi kumbe ngxenye kuphoze kufana nalalukana owakusezonga umuyi umgazi okwe-birthday yakhe. Angithi kokungathi kuba i-holiday kuthiwe khona i-21st February, something like that. Phose kulokhu kungaphose kube njani ukuthi lilanga likapresident kuba i-holiday.
Kodwa ubona ngani ilanga elinjalo lingamukelwa nguZulu wonke yini, kumbe bakhona ababekhonona?
Bakhona ababekhonona, bangabakhona abakhononayo. Ngoba kuba kuhle nxa kuyukuthi upresident wakhona izinto zihamba kuhle, kodwa nxa izinto zingathi zihamba ziqhula kwesinye isikhathi, abantu bangakhonona ukuthi uvele kumotshelwane isikhathi, kumotshelwane ilanga kuthiwa President Day. Kodwa-ke nxa eqhuba kuhle ngibona ngathi lapha kabalandaba lakho kakhulu lokho, loba kuqhuba kuhle loba kawuqhubi kuhle nxa kulilanga likapresident, President's Day.